lokho kuphume emhlanganweni we-National Forum on African Continental Free Trade Area oqale izolo waphela namhlanje eHarare. Umhlangano lo ungenwe iziphathamandla zikahulumende kanye lezinhlanganiso ezigoqela o-United Nations Economic Commission on Africa, UNECA, African Union Commission, AUC, lezinye becebisana nabosomabhizimusi belizweni ngendlela zokuqhutshwa kuhle kohlelo lokuthengiselana lolu olwe-ACFTA. Impumela yomhlangano lo izabhalwa ibe lugwalo oluzaqondisa eleZimbabwe ngokuqhutshwa kohlelo lolu. Uhlelo lwe-ACFTA lusungulwe mhlaka 13 Kwenkwezi, kodwa iZimbabwe ibingakaluqalisi. Unobhala ohlangothi lezokuthengiselana namanye amazwe umnumzana James Manzou uthe iZimbabwe ilungiselele ukuvula amasango kwezamabhizimusi labase-Afrika abanikeza amathuba amabhizimusi akuleli ukuthi lawo adingisele kuzwekazi le-Afrika ngokukhululeka.
Zimbabwe believes that the opportunities that
iZimbabwe ikholwa ukuthi amathuba anikezwa yi-Continental Free Trade Area kuZimbabwe lezwekazi le-Afrika jikelele maningi okwedlula inkinga ezikhona kulolu hlelo. Ngakho-ke sesilungiselele ukuphatheka kulolu hlelo njengelunga.
Other instruments that go together with this agreement, but we are ready.
I-CFTA ikhangelele ukuthi izamanyisa abantu abedlula amabhiliyoni 1.2 biliyoni abe-Afrika emkambo munye, kudale imisebenzi yokuthengiselana elesisindo samatriliyoni phose ayisikhombisa amadola 6.7 trillion US dollars ngomnyaka ka-2030. Owake wakhokhela inhlanganiso emela amasekitali eye-Confederation of Zimbabwe Industries, CZI, uMnumzana Sisela Mjabangwe uthe okuqakathekileyo ukuthi ilizwe lilungisise umnotho walo kuqala.
Okwakhathesi sisazama ukulungisisa inotho yelizwe lethu. Ngakho-ke ekukhulumisaneni labanye sicele ukuphiwa isikhathi sokuthi siqale silungisise inkinga esibhekane lazo. Lokhu kutsho ukuthi kufanele silungisise inotho yethu kuqala, okuyikho esikwenzayo ukwenzela ukuthi esikhathini esilandelayo sibe sesilungiselele bese singena kulelu hlelo.
Kodwa ingcwethi kwezenotho zikhathazeke kakhulu ngesimo esikhona elizweni esingaphazamisa amankampani amaningi. Lokhu zithi kulakho ukuthi kuphethe ngokugcwala kwempahla yakamanye amazwe ezeba ze-Afrika elizweni kugcine kusenza amankampani akuleli ebhidlike. UMnumzana Pascal Madiri oyingcwethi kwezenotho uthi owakhathesa amankampani eZimbabwe ayehluleka ukulungisa impahla emila uzulu weZimbabwe ngoba iningi lawo lilokhu lisebenzisa imitshina esigugile.
Ngokubona kwami i-Continental Free Trade Area leyi abafuna ukuyisungula leyi amboni ukuthi izasebenza, ngoba iZimbabwe yona ayila i-industry eyokuthi ingakwanisa okunjani ukuthengisa amanye amazwe impahla ezivela ezizabe zilungiswe lapha elizweni.
Kodwa uMnumzana Brian Kiwane oyintatheli izindaba uthi isimo sombusazwe laso silakho ukuxotsha labo abayabe befuna ukuthenga lokuthengiselana labeZimbabwe.
Ngakhangela indaba zombusazwe ngabona ukuthi ama-human rights lapha eZimbabwe ayelokhu abuzwa, abantu bebotshwa, abantu betshaywa sebezintolongweni. Konke lokhu kuzayenza ukuthi izinto ze-international trade zingahambi kahle.
Ingcwethi zokuthengiselana zithi ezinye zezinkinga okumele zilungisiswe ngezigoqela ukuqondisa kwemithetho ekhona elizweni ethelisa labo abafisa ukuzothengisela khona. Abanye bathi kulusizi ukuthi uhulumende seqalise ukuqondisa leyo mthetho kathesi ngesikhathi amanye amazwe esechethela ukwenza lokho emalungiselweni okuqala kuhlelo lolu. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Pepe.